isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ebuseni mhla ka 10 kuzivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinto zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Mavuka namhla ekuseni ke sengihambise plan record. Sifika khona umpolisi asenikeza ama-prosecutors i-docket leya. Nami bengisizwa ngiphandle, but kanti bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuhamba njake kakhulu okwesikhathi eside sibishe singasiya ngoba sengisho yonke nje inkabazo ephakathi nxa kukhuluma nge-Middle East, ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ngenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Nqobani Sithole. Wotshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplan kubathuthisi emahofisini abathuthisi. Bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzilane ekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebe lobufakazi obungani buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle-kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitsho ikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripoti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa selekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizo kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani yethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya.
Kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani?
Kulomuntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini lika baba uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo naye ukuthi wayeseplazini lonelo, kodwa ungathi akhangela emthethweni nje ukungisa eplazini lenindoda unganikwanga imvumo lecala, kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona ezizinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zona ezizinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yikho kusuka kwethuse. Kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabayo. So no layo sengathi sesincedisa ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha ngakhona okokwayenzakalayo, kodwa yena kayisiki ukuthi wathumela izinto ukuthi zilume iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinto zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mzilandlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla lezanu PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu I think that he was with Celeste Caris Gagana and Patti, Umelutu Makelan, but Makelan Sala Pecha with Tara. Umundlo Ukaya Ubejisa, Inkoma Zaga Plazin, Napandwen Vumoyan. Then Wucho Waki, a average city mina is the little Venizinja, who is looming Komaza. So Babu was then Bopalapa Izolo, a mean. Isela mapolisa. Nafanyi enkambeni nga tapi statement. Inakuna mvalelwa kona. Mavuga namhle ekuseni kese nkhanise plant records. Sifika kona. Upumpolisa se nigeza. Ama prosecutor zidocket leya. Lami le nsizwa ngiphandle. But kanse repitisana ukuthi. Ayisiyo qala okungathiwa lingangena ekhoti lona leli. Ngenxa yokuthi livele into yokuqala. Ukuthi galila bufakazi obugcweleyo into esibili ukuthi xa umuntu levuma ukuthi inkomo lezibe seplazini kamzila nxa into iseplazini lakho liyafana ukuthi isemzini wakho whether kusedorobheni isemakhaya kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe limpelwa yinto eyenzakalayo yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hhayi ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye lobunye ubufakazi obedlalo bakade bebulungisile engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungauhlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu weZANU-P F?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi okungehlelayo okuyanda ukuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu eseZANU-P F. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza so ngaba ngumuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilungizele plazi ngifuna ukuthi lami ngibe resettled kuyilo ngiyivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU-P F wayathatha abantu abakhulu ku-CIO ku-Army ku-prisons la ku-National Parks lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhusela wabahlalisa kwenye ingxenye yeplazi leli kwayehlisa ubukhulu beplazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yiplotting. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa ngungwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yeplazi leli ngumuntu owakuthi ngo-2001 ngibotshwa mbotshelwa kuthiwa mbulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangipharetha phambi kompethela izindaba ngaphuma ngikusemanyeziphepheni kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MP umuntu ungumbulali. Ungwenyana lo sowaphuma kupolisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho kathesi ngomunye wabahlezi eplazini lona lelo. Yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singe zalaba amabandla awezepolitiki, especially ZANU-P F. Ngoba ngibona ngazathi umuntu wayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuZANU-P F ukuthi athathe iplazi leli alinike abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msila Ndlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye eseplumtree asenelisanga ukukhuluma lebandla leZANU-P F kumbe umakhelwane wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namhla phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezinqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa, kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga i-$3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Yeah. Iqembu leHighlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa, njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba leThe Chronicle wathi uDube, yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede, uvele useqalisile ukusebenza ehofisini yeBoso. Sithathe leli thuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streama khona, lalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo ngu-Dr. Kizon Mbethi. Kubonakala abantu bazehlise bonke, ungakhathalekile ukuthi uphethe iphi iposition, njalo ungaliphi bandla. Abantu babambane balungise okuhlupha elizweni, ngoba kunobuzima mpela. Khuluma nje ngisekhaya, abantu ngiyababona namhlanje beholisa ukudla, abantu baholiswa iphayini lokhu imve ukuthi bazokudla, bayakhala abantu bayatsho mpela udayi lokunzima lokwa angeke bakudle lokho, bazonikeza izifuyo. Manje uma unganakho ukudla, ugcina uvele uforced ukuthi unjani ugayise kumbe ugige la mabele ayimfe wahle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzima elizwe, abantu sebeze besidla izinto ongamelanga bazidle. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze imediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile, kodwa ezabefisa ukuthi lizwe lelilunge. Siyavula isikolo ngevikezayo, kodwa manje sizwa amahemhem abasike bebunda bakhona nababalisi bayatsho ukuthi hayi angeke bavule bona, ngoba kunzima. Ngoba last year 30 term bavale nzima vele bekugoslo, ngoba ihope ayikho, njalo futhi akuthembisi ukuthi kuzolunga, ngoba imali abayihola incane. Qisolihle kunzima elizweni, akunzima kakhulu amagama kube lezulisala kanje le nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu lata kasawukele kanti abantu bezimbabwe bonani. So lehlayi siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizwe. Abakhokheli bamabandla onke bakhulumisane. Ngiyabonga.
Ngezwa Sibhekile, siyakhala we are crying mana, but ngelizwe lethu sinje, or ngithi nginje mina nge-youth lele MDC, nginombono ukuthi if uChamisa engaqoqa wonke amayouth ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awatraine amazwe wonke amanye amthanda ukuthi njalo ayamfuna, ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu abe namasosha akhe naye, abe isecurity enzima, eblind, edangerous futhi, so that noma ehamba kube ne that fear kula bantu bamu-attacka noma abafuna ukuthi bamguduze. Phela yinto le enza ukuthi uChamisa angastep in nge-power, ngi-understand ukuthi akanayo i-security. Ngiyanthola, we are ready for that.
Salibonani basakazi be-Studio 7, lani balaleli lonke izalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami, ngokubona kwami, befisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane, ngathi ngahamba for good, engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini, ahlahambe unomphela ubaba lo, ngoba hhayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizwisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha eMafikeng, South Africa.
Nabingelela abaStudio 7 bakithi abathanda kangaka bakithi, ungamile inkomo wakithi esikhalangeni. Heyi, mina nginesimanga lapha nxa kuthi awukhulume umuntu wokuthi awungupresident wangikhona ukuthi awuyakukhefu ukuthi nasilamba kangaka, ahlupheka kangaka. Uhamba ukhefu, ikhefu lani nasidubeka kangaka upresident ohamba ukhefu? hey, lokho ngokunye phela. Abantwana lo nyaka phela baye esikoleni ngoba siyaswela imali yokuthenga amabhuku, siyaswela imali yokuhambisa abantwana esikoleni balambile bafeyinta kade sikhona abantwana ledelela kule ukuthi zabakhela nathi. Hala jise ukuthi ah, akuvote butsha kungcono lokho kuphela kuvote butsha. Sehlekile baba lo, akuvote butsha.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli. Mina kamara mokeke ncube. Mina ngiwami umbono enginawo, ngicabanga ukuthi ubaba uMnankagu akahlale phansi lapho le Politi Biro yakhe babonisane ukuthi bengeze njani ukuthi ilizwe lithuthukele phambili, ngoba okwamanje ama-plans abalawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain, bahlale phansi ne-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babevele bengaphansi kwayo, sasivele singaphansi kwayo i-Britain. Ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka phandle ukuthi ungenelele bona ababeyiphethe ama-British, ngoba benemali eqinileyo. Akabuke njalo into eyenziwa i-Cote d'Ivoire laphana, badlelana ne-France, iyiyo babevele bengaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hhayi vele singabantwana kula lesingayenza njalo, sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni, ikuthi kukhulunyiswa ne-Britain, iZimbabwe ivuma amacala lawo, ibisithi ku-Britain hayi ncedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona, njengoba ngangivele ngingumntana wakho ubona ngalapha la kungasincedisa, siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishaya isifuba bethi hayi lize ngeledwe ngeledwe, kodwa bebona ukuthi abantu sebeselangene sebesiyijampele. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono lowo engilawo, xa uPresident Mnankagu engenza njalo yatshele nje i-Politburo yakuthi hayi madoda singeneni kulolu nyawo olutsha, maybe singalungelwa. Ngibona ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakame. Ngiyabonga.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona ke omnye umlalelo othe la ufuna simtshayele ucingo akhulume lapha emoyeni, yebo ke ngizaqhubela phambili inamba yakho. Sekuchayile babili ke abalalela abatsho njalo, omunye nithemba ngowesiphezini, omunye ngowe-South Africa. Sizalichayela ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, sibonga uThabisani Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwuboni kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngise-Plumtree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo ke ngizayiqhubela phambili, baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko, hayi sivukile ngezinye indlela, thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC. Kathe sisikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo, bese siyalala. Kutsho ukuthi sitshiyana ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi usibukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMadwala. UThabisane Ncube laye usinike inombolo zakhe, zasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni, kumbe olwe-Live Talk, ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko msakazi nabalaleli, ngibingelele enkayi abakumathema, sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi litshayile sibili, singathi lingaphinda lizifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemaheng Lehobe Ngwenya lawe yasibingelela. UPressure Nzuza lawe yasivukisa lapha. Ukwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza, njengoba sikhomenta kanje niyabadlulisela la ama-comment noba asala lana. Sithemba ukuthi labo balalele bayawezwa ama-comment, njengoba liyalizwe nje khona phe emsakazweni. Sixoxa labantu abachiyeneyo, ingqengabe bandlalezani uPF, ingqengabe MDC, abenhlanganiso ezizimeleyo njalo siyathatha la ke ama comment la asegcekene abona ngumuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abanengi isiphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eIndebele ukwanele Trust Ndlovu laye usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili. Uthandeka Gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile. Uvusa Impo futhi watching from Mount Botswana, yebo ke Thandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba mvele eLupane ngoba mvela eNkayi emaguswini, so iSt Luke's iba seduzane kulesibhedlela seNkayi. Siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu, liqhubeke lisixhasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi ele Iran lingabe lidubule indizamtshina ye-Ukraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili i-Iraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa ele Ukraine lithi injini yendizamtshina le yiyo ebangelela ingozi ebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoqela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano kulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngelemelika lisethesa ukwephula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yemelika e-House of Representatives isivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo ku-Congress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo le-194 kwabangasisekeliyo, iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele-Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iran ngele e-Iraq ngele-Iran.
Ukhanya umongameli Trump izijeziso uphambile ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani ubeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hhayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu okwesikhathi eside sibishe singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazwe phakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ngenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo. Okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi, impi yakhona iyabe se-Iraq. So labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenza udlakela khona ngale. Kanti la iParliament ihle yavota ukuthi amavoto alapha asuswe khonake, amavoto eMelika ahle asuswe khonake. So kakusela kuhlalisekana, kusela kuthandana lalaba balahle ngoba labana abantu futhi ngama-brothers, ngaba-forwards lapha.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika. Namhlanje kwezomculo silo Jays Marabini, yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa, ingoma ekudlaladela khe elitsha elithi Dunjambe. Yeboke ngo Jays Marabini lo umajaha wotandlofu umculo wakhe othi sithandwa okudlalatela kelithintu njambila sibongeke njalo abanye asebesichasile labo lapha basilandelayo uVusi Mpofu seBotswana uLois Ndlovu sibukele esenotes kumbe kungaphi lapho uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa. Lo Lawrence lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDurban ekhaya kusecholocho. Hayi siyabonga ke olivalelisayo lamhlanje ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.